kufanele bathathane imfanelo kukathesi vele njengoba imfanelo ngizithatha loba ngaphi ngabe usakwazi nabantu abathandanayo ngoba abantu besemihlanganweni khonapho miyathatha impikitha ayibona ku-TV or from the television omiyathatha impikitha ku-TV ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele soyinto esiphongasaqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola impikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye kodwa ke imfanekiso esikhathazile ileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi leyo kuthathana bebhunyumunyu isinto kasikuvumi lokho vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu lokho lami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandela impikisa leyo isingalahleka indlela kwezinye iy'nduba ezingamelanga ingenekizo njalo uma bengasathandani bebonana bebhunye munye kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi kuyenzelane umona akufanelanga abantu bathathane bebhunye munye.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo bantu abathathana imifanekiso omunye nxase yaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babuthwe bajeziswe kalukhuni ukubona njalo
lelo liqiniso liqiniso qho nxa omunye ehaza imipikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani lowo okwenzayo ukuhaza yabothiswe njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lo wamveza sobala.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wachiya isikhundla sona leso, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla ngoZulu yini otheka yeke isikhundla.